Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sikhiwe kuphepha lethu esilibhalileyo sazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wakhathesi akudingi ukuthi ubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikuwenza thina ongoya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sokungwendulo lokho.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC, kodwa ngiwuphendule kanje. Ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla, kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungelama-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awalama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uqolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kasiyemukelanga. Njengoba sikhiwe kuphepha lethu esilibhalileyo sazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line, imali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni. Singeke satsho-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iweneliswa olokho emvele ngikuphila, ngingaza ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Siwalileke lokho sathi thina ukuze ibasket kamalisi itshengise ukuthi yena uvele usebenza nje, uvele uklasisithi thina yi-middle class, asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofo phezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini sokusele iminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Ikho sisalile lesi silinganiso ngoba isilinganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi, ngoba nxa u-20% of 18,000 usho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela usho ukuthi ngisuke kulokhana engiwuhola ekuqaleni lapha imali yaqala i-18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ngithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali ukuthiwa ngizayihola nxa ngisisebenzi sahulumende siphansi iyanapha, but nxa ngumbani sokuthiwa ngiyaqala $61 isingikhupha engizenapha phezu kwemali kade ngiyihola, ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga ama-US dollar umach ibe imali, kodwa khathesi akuselutho. Ngakho nxa uvele uzithi wena 100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbono oqala kiyo iphasi xa ekwesi ndawo. Yikho phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguquleni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente, sisukela ngaphi indima yakhona, lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na, kumbe vele sesayinciphisa sayenza kancane. Yikho kuyeosokubuyele nabo bayehlanganisa imbono njengohulumende baphendukele mpendulo bathe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangaza le mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo, lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala, Kristi kakuhlezi ukhuluma ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi uulo. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni, sokusekuhlula ingqondo, kwehlula le mbono, kwehlula lonke imizamo kulabo kuthiwazi kuna hazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe ehlulwe hambe ayenqanda inkomo etshonye selusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengxoxo, ngakho-ke umbuzo wakho ngamafithane ngithi mina sizolichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezivalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcinisihlalo lengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngozibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo abanye abafana lo wake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo, ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. Sokutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilize, kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantwabethu abalezi nsuku laba kabaso laba abantu esingathi ama-post nationalist political activists, labana ababevame ukuhlala phansi kwesihlahla bekhuluma ngokwezabo, bekhuluma ngokwezano, beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand, ukuthi kanti i-brand lethwa i-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok, bayakhuluma ngakho. kukanti ke istructure yanje vele yona mthetho wayo yinto evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo bemobilizana beqoqana besiyavota angisadingi ukuthi kube lento enjalo kade singoba sokule brand politics ye abanye aba izikhuca mfundo zingathi khona hachi istructure iyancedisa ukumobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njani
njengoba ngisicho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abanengi ukhuluma la lamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esinenge beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana yi post national politics nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i-structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu betshelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i-virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i-structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi i-infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo ngoba umuntu olomcabango nje ngabo emnike imali kodwa nxa i-structure i-virtual ibulembu i-virtual structure guy bambeki it's not tangible you cannot infiltrate i-structure e-virtual so ngibona ngathi mina i-CCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i-virtual okwemakhaya kungasetshenziswa ezinye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengabalokhu abakwenzayo kathesi banqobe ngo-2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasebenzi besezikhundleni njengama-key contact persons okwakhathesi akudingi ukudubele lokuqoqana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokho sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni owebandla le-MDCT ocubungula izombusazwe njalo. Saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokhu kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe.
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya umbuzo wakho muhle kakhulu endengijabula ukuthi uthe fuye ibandla leCCC kodwa ngiuphendule kanje ukungabi la structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilipi ibandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ama structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ama structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ama structures angibuye kubandla leCCC ibandla leCCC lilawa ama structures bayatsho ngempela bethi abala ama structures batsha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi le nhlekelele le ingaphinde sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa naye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababakhona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ayebe babephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziwe politics bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nqalingela ma structures nqa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona maka ngokuthi baya mavumele baqoqe abantu benelisa ukubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election asobantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekhona ukuthi balwisane lezano kodwa sibonile futhi i research le yathi nge Afrobarometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane nthe ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanka ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures i PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni context yalapha ba operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betsho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze politics baqhubeke njengabo bonke abantu bezimbabwe kodwa ama structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi ba mobilize abantu ngendlela ababa mobilize ngakhona ngiyabonga umsakazi labalalela emakhaya
allo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDC njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi uMoblessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi-$5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana John Baratza uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwane elikhulu Plumtree esigabeni sako siwo ukhanya ncunu. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbe lamadoda amabili uchuma lokubelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe basho eHarare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwe ngapha esayidi lethe eMathebeleland ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi ka government konke abantu bayakhala esimaye ngapha la ngapha bahluleka nokuthenga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafonini nabo so angikwazi ukuthi khona uchaza ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana nohulumende kodwa bayabayanga kusumanga lomuntu ethi hayi development ikhona impela kulo kututuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngalipi lizwe ene bese sizizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendula impela ukuthi uthi yena amakhiwa yiwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi la makhiwa ase wise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa impela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli beStudio 7 ninjani okhulumayo ngufeli iqiniso khuluma seJohannesburg ekhaba selupane ejabhiwa ekana na indaba kaMnangagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kakhulu ukuthi etshela abantwana from 5 years to 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama scientist ukuthi balungise imbhobho yokudubula ama pharmacina okubhoma a leader a professional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlala ezilungiselele impi akukho yini ezinye izifundo engabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe bayahlupheka bafuna izwi lakhiwe yena ubhizo ukufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uchiwenga la uchiwenga manje na uhambile eSingapore uyofuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kade zizobulala bade lezo zikhali zithengelwane ukuthini abantu kuyikubode abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka washuthi le imali ingazange yathathwa yase yadlungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavodlovodo imigwaqo amagodigodi amapotolo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu izikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utreatena bani uthusela bani ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uchiwenga na le president yakhe uMnangagwa induka abayithuze emqubeni ngathi kukhona nje okuthusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sebesiyathenga izikhali bantu bakithi asibambaneni isitha lapho esikhulu yizani siye kube lokho sikhombana asibambaneni sikhiphele lesi sitha lesi esizani yiyo nje inkinga ekhona lapho phela nje akukho okunye okuningi into enkulu okumele ikhitshwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje sancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abeCCC TCCC ibandla elihle meleke ibandla elihle TCCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silichayela izandla abafundi bema universities kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike bazalwa abangazange behambe ku strike ngoba istrike lesibe sisinceda kungasenani izano mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangwazi izinhlizweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khayena nini emadorobheni uhamba abayemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababe rumaruma behamba-hamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu sistrikile bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isingu uNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. uNkulunkulu yajezisa ababusi sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle, ezepolitical agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano bachiyenini. Zwanini ke i-triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. So kungaba le nguquko sizasukuma, kube le nguquko siyevota, kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu. Ngiyabonga amahlaba ezulu.
Libukanjani endaweni zonke, kakhulu kesibingelele abasakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi, sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli. Bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu eleni lonke nihlale ngilami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabo mkhulu uhlele sasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho. Uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi. Asambeni ngokuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena. Uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngokuningi, akubhatalwa mali. Uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho. Kakhulu lama-ward 5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi, mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho. Obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe. Ukuthi sizamvotela noma sozimvotele yena kanandaba nakho, yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu. Asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe. Asambeni, kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni. Mzukani, uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho, asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga.
Alawu-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni lemelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegqiliziwe ilanga elithiwa June 10th. Ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku, njalo yilanga esiselebrate khona ukukhululeka kwabantu abansundu. Singathi ijeni esihanjwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo wabo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King, lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota. Njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu, kodwa sibona ukuthi hhayi, sesike sagcina lathi sisilayo umongameli onsundu uBarack Obama, and khona manje sino-vice president onsundu uKamala Harris. Kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko abantu abansundu ilokhu isiya phambili. Esingathi thina igap yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe. So lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo, and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho ngoba sesiwazi ukuvota, njalo sesiwazi lokuthi sihold amaposition aqakathekileyo kuhulumeni.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini, ikakhulu nxa sikhangela ukubana inengi likhanya lilokhu liphila nzima? Bayabandlululwa yini kumbe yikukhetha nje impilo abayiphila?
Njengoba ngitshilo ukuthi kuthathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America, ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume ngoba abantu abaningi abesilungu ebala lokho esithi prejudice bona basitshela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama so noma imithetho siyakhipha ubandlululo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile kodwa siyazi kubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa balokhe besancindezelwa kodwa okungasekho emthethweni sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma ungumuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.